So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-12 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zeBhinga zithi ziyemukela ukusungulwa kwekolleji lepolitech kodwa zisola indlela ukwenziwa ngakho isiphangiphangi okwenza zicabangele ukuthi lokhu yikuthenga nje amavoti.
IZANU-PF bachilo bakhulumile njalo ukuthi iBhinga bayifuna phansi phezulu.
Kodwa ngakwelinye icele abahlali beBhinga eDobola bakhala ngabathi yikungathuthukiswa kwesigaba sabo osekubangele ukuthi behluleke ukusebenzisa omakhalekhukhwini nxa bengakhwelanga intaba kumbe izihlahla ngoba kungela magagasi.
U-president wethu ubaba uMnangagwa usefake iBhinga enhliziyweni yakhe, akukhayeleki ukuthi usemakhaya na kumbe usedolobheni eBhinga.
Kule nhlanganiso yezikliwi zobulembu ama-hackers ezibikwa zingene ebulenjini kwele Melika zaphambanisa ukuhamba kuhle kwenkundla zogatsha lwendizamtshina.
So immoral ama Russian soldiers okwakathesi sibona ngathiwa i-law and abafuni ukulwa impi abangayizwisisiyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeBhinga zithi ziyemukela ukusungulwa kwekolleji lepolitech kodwa zisola indlela okwenziwa ngakho isiphangiphangi okwenza sicabangele ukuthi lokhu yikuthenga nje amavoti phambilini kokhetho oluzayo. Ngomvulo uhulumende wazise ukuba sokuvulwe ikolleji leli elithiwa ngumongameli Emerson Mnangagwa uqobo lwakhe owalayayo ukuthi livulwe. Kodwa akukabi lendlu zokufundela okuyikho osekubangele ukuthi abanye basole indlela ezayenza ukuthi kwenziwe lolu hlelo. Sixoxe lomela isigaba seBhinga North kudalela eParliament umnumzana Prince Dube Kosibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Chris iPolytechnic siyayamukela. Yonke into ethuthukisa abantu bakithi siyamukela. Bokuqakathekile kuphela into yakhona ukuthi asiyenzeni ibe yinto eba sustainable, eba yinto eyaphuchisa izifiso lamaphupho abantu bethu. Ukupho ikuvuka nje usufaka umshasha laphana kungelaqiniso ukuthi into le izaqhubekela phambili yini laba abantwana sebeqalisile beze bephutsha. Yikho kungani kuloduku asifuni kwenza into zepolitiki ezokwenzela ukuthi bambone ukuthi nanku esengikwenzile. Angani uvuka ukhona lina kade livele likhona libusa iminyaka yonke le. So sisafuna ukuthi sizwisise sibisibile ukuthi into yona leyana asebeyenza zilembabonile abantwana abakhona abayibothu abafunda lapha ngeke ngafika khona ngaba labanye babo balokuthokoza abantwana kulokuthokoza ebazaleni babo ukuthi into esiyenzakala yinto engabaphutshisa phakathina kwamaphupho wabo. So into enhle ke nxa leyo nto yenziwe yaphutsha, but engikwesabelayo leyana into endlela engiyibona ngayo ungani yenziwa vele ngendlela yezinto zeZANU-PF eyamabheka la othwa khona yabunjwa yakhiwe emakhaya. Sawabona lawa namabheka but azange sibone ukuthi acina ngapha. Njalo asifisi ke ukuthi kube njalo ukuthi abantwana bethu sebe labazali sebe abantwana sebeqeda isikhathi sabo maybe umnyaka iminyaka emibili abazali bebhadala izimali zabo laphana into yakhona ibisiphelele emoyeni ngoba kuyabisela abantwana emuva. So khona sizabona ukuthi iyangaphi sikhangele siyayibona nxa kuyikuthi izahlala ikhona siyayamukela.
Manje ngokubona kwakho isizathu kungaba kuyikuzama ukudinga amavoti yini phambilini kokhetho lomnyaka ozayo?
iZANU-PF bachilo bakhulumile njalo ukuthi ibhinga bayifuna phansi phezulu. Yikho bezama ukwenza ubuqinga bonke esibubonayo ukuthi behamba bebuthanisa amalori sokuthiwa kuyalungisa umgwaqo. Kuphela umnyaka lingaboni lutho ngoba into leyana yabe isenzelwa ama-election. Ngakhangela umgwaqo webhinga tugokhwe odlule siyabhuwa esiyabuzuba laphana kwabuthaniswa inhlabathi. Isilesikhathi eside kulokhu kuthiwa khona hayi sunukwakha. Khathesi sesabela izulu ukuthi izulu selifika. Kakulalo lutho olwenzakala laphana uhulumende ama-contractors akhona nje azihlalele amalori ake evuswe gijigijime kwenzakala ngani kule nto eyenzakalayo but kungela lutho olwenzakalayo. So ke isifiso sethu ngesokuthi laba bantu bengayenza into zokudlala ngathi belokhu becabangile ukuthi amavoti bayawathola ngokudlalisa ingqondo zethu. Bangene ngo-1980 kuhulumende. Ilizwe leli lonke ngabe selidevelopile alubiza PF be serious. But unfortunately, ngama criminal, ngama sela, ngoguluva, abalokhu bezama ukuthi becile abantu, akulanto engahamba, nxa kuyikuthi oguluva beyiba badlala i-front line. So sibakhangele sizabona ukuthi kuyaphutsha njani, kodwa siyabe silokhu sikukhangele sikumonitor kwinto kwakhona.
Lo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda, umela isigaba seBhinga North edale lePhalamende. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eBhinga. Kusenjalo, abahlali beBhinga eDobola bakhala ngabathi yikungathuthukiswa kwesigaba sabo, osokubangele ukuthi behluleke ukusebenzisa umakhalekhukhwini nxa bengakhwelanga intaba kumbe izihlahla ngoba kungela magagasi ayeneleyo. Lokhu kwenzakala lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhulumende usesungule inhlelo eziningi esigabeni seBhinga ngoba kungela muntu okufanele asalele emuva kwezentuthuko. Esinye isakhamuzi seGohole, umnumzana Tapiwa Moyo, utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi indlala ibhahile njalo abantu baphila sengathi kusendulo.
Akula network sinsela lamhlanje. Ukukampaign abafika becampaign kuphelele khonapho. Imgwaqo kathi esingisho legravela isekho sokulobhuqu osolukhona. Akula moto ezihambayo. Kuyazihambela ibhasi eyi-1 nje. La yabe incengisa kodwa ayiqeda iviki ingafanga la ibhasi yakhona. AbeZANU siyabezwa bayakhuluma bathi bayathuthukisa iBhinga, bayathuthukisa iBhinga. Kodwa kithi laphana esigabeni asikakuboni lokho. Mabethi bayathuthukisa, maybe babekhatshana leBhinga Center le town le okuvele kuthuthuke khona. Ngapha emakhaya ngapha bangeni ngapha. Lokho akula nto ephucukayo. Vela abantu bangale ngathi baku primitive life ukuthi abagqoka amabhethi nje yikho lapho kulo mehluko khona. So angazi ukuthi singathola sizobani kugovernment ukuze kube la at least kube lama-network kufanele ukufona kahle ungazange wayagada intaba lezihlahla le mgwaqo belungise befisa ukufaka kwithara umgwaqo wekhariangwelo okhariangwelo yiwoseewesi yalo.
Ngaphandle kokungatholakali kwamagagasi kuyini okunye njalo okwenza uthi impilo yesigaba sakho ilukhu?
Kula kwenzima okukhulu laphana eDobola. Mina ngafundela kaphandle ngoprimary nesecondary. Akula maklasini kwasifundela ngaphansi kwesihlahla. NgoJuni kwalaphana wathola ngamabhuku sokuphefukisa uhambe ngomoya. Umntwana onjengo-third one. Can walk distance more than 15 kilometers in now. Yes, all. Kona lapho uyabe esuke ekuseni engazanga engelamphako uzaze kudle sethayisile sevele esikolo ntambama. Ya, into azafika ezindekhaya ngekho zathola befeka igwadla nje ande khonokho usokolayo. Akunakudla, kule nzala, inkomo ziyachuba, yi-primitive life sibili naleyani yamasini lamakhoyimoyi. Akulo bunzima obukhulu abana. Angathi besingancediseka njani.
Lo ke ngumnumzana Tapiwa Moyo, isakhamuzi seDobola eBhinga. Siphinde saxoxa lo mnumzana kudakwashe Munsaka, esinye njalo isakhamuzi seBhinga esikubandla leZANU PF, yena ochasisa ngenhlelo uhulumende asezisungule kulesi sigaba. Inhlelo eziningi kulesi sigaba zibikwa seziqale ukusebenza.
President wethu ubaba uMnangagwa usefake ibhinga enhliziyweni yakhe. Akukhayeleki ukuthi usemakhaya na kumbe usedolobheni ebhinga. Ngikhuluma nje imigwaqo enjengabo Kariyangwe, i-Dust Road, kodwa ngakuhamba songani uhamba ethareni. Muhle okumangalisa umgwaqo lo ovela e-turn off Kariyangwe vele manjolo. Siyakhona luziwe efike eKariyangwe kathesi bayagijima ezintabeni kuyamangalisa. Umgwaqo lo njalo amagrade alokho esakho kona awe TDF asawuyenza umgwaqo lo uze uyefika ukuthi awuselusulu osuka esibhinga usiya esiyabhuwa letucha ekaro. Ngikhuluma nje uyafakwa itara, into eba emangalisayo emangalisa isigaba sebhinga ukuthi iminyaka yonke le lokho sikhala kathi sibafaka itara sikhangelele ukubana iTDF ngalowo mnyaka yaqeda i10 kilometers yokufaka itara. Ngikhuluma nje sebevule umgwaqo oweceleni othiwa ngesilungu e7 kilometers, yiwo umgwaqo sesiwusebenzisa ngoba i-main roads befaka itara. Sikhuluma nje lokunye okungumgwaqo okuncuncuncu okuya ezindlini zabantu lakho kuyagradwa njalo. Kathesi ngikhuluma nje lusulu le bridge elaselifile lilungiswa yi-Ministry of Transport. Ubo TDF siyakwazi ukuthi sokufakwa ukuthi wasesuka ku-aerodrome sesifaka ukuthi beyi-domestic airport, bayalungisa nje izolo sesipicana ngama-truck amankalakatha aletha itara. Yebo, kulezinye indawo seziselele ukuthi kufakwe i-network, kodwa ama-network providers ethu ahlanganisa ama-private lakahulumende bayagijima-gijima. Ngikhuluma nje i-Net 1 ilama-programs amaningi kakhulu awayenzayo awufaka i-network ebhinga. Ngangixoxa labo emalangeni adlulileyo, xoxa nge-booster asebezaqalisa ukulifaka eTshunga bebambene le-Econet le-Telecel under Portras. Bakukhuthaza ukuthi befake nje ezinye indawo, bakhuluma nje umgcini ukuthi uyabona baba sesifake ama-booster amaningi ebhinga, mana sike sibambe ezinye indawo. Inkulu kakhulu indawo le ihlanganisa amaganga, uye ezindlini uye emaganga, usuka lapho oqasela khona ibhinga lalapho ecina khona uyatravela kuma-480 kilometers, lokhu sebhinga. So kwezinye indawo labo bayakhangela ukuthi lapha singafaka siyachaya yini imali esiyikhangeleleyo ngenamba yabantu, ngoba uyathola ukuthi enye i-community labantu abalutshwane ayikatholi i-network. Kodwa i-vision kamongameli welizwe ngiyokuthi wonke umuntu ebe le-network and siyakhona kancane kancane.
Okwendlala ke lokuthi abantwana behambe imango emide kakhulu besiya ezikolo, abanye njalo befundela ngaphansi kwezihlahla, kusesekhatshana yini ukuthi kube le ntuthuko kulezi sigaba?
Ngiyathemba sonke siyakwazi okwakhulunywa nguhulumende wethu ukuthi akula ozafa ngendlala, ngoba uhulumende usefake wagcwalisa iziphala zakhe, wagcwalisa othiwa yiskiwa i-strategic reserve, lomumbu omningi kakhulu ophiwayo abantu abatsheneyo under i-social welfare. Kathi sengikhuluma nje abanye besaqedisa abakulimayo kodwa abakulileyo babevele benikwa ngoba bakhayelela ukuthi bona babe bengalimanga.
Alo-ke ngumnumzana kudakwashe Munsaka, isakhamuzi sebhinga osekela ibandla lezano PF obekhuluma icingweni losithandekile emhlanga yestudio 7 ekhona le ebhinga. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-News Daily lodaba lokuthi eleRussia linikeze umongameli Emmerson Mnangagwa isipho sendizamtshina yehlobo lwe-helicopter elemitshina yakulezi nsuku eyokwelapha kunye lemota yezigulane i-ambulance. Leli phephandaba lithi izipho lezi bezimele zenzelwe nsitha ukuze umhlaba ungazi ukuthi uMnangagwa waphiwa. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usethumele amazwi akhe enduduzo kumuli ezilithumi ezilezihlobo labangane abatsha eplazini lesigodini ngomvulo. Iplazini lele kuqhamuke umlilo omkhulu kakhulu okokuthi abantu laba kade bezama ukucitha wacina usubagqagqele wabatshisa. Umnangagwa wethule amazwi akhe enduduzo enkundleni yokuxhumana eTwitter izolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo, sanibonani bantu bonke Studio 7. Hayi, akuna problem, into nje kuba yuyaluyalu obukhona ezweni. Into eyenzakalayo ukuthi ke asikhangeleni sikhangele siyephambili singakhangele emuva. There are some fears ezenzakalayo ebantwini, abantu basuka bexakeka. Let's look at Lesotho. Mawukhangela iLesotho, how many parties were there? There are more than 50, but the newly born party won the election with distinctions. So nakhona eZimbabwe, there mustn't be any fear, there mustn't be anything. Abantu ababe nezibindi silingayithuselwa, abantu abahambe bevota, but you can't just go there uye vota ungaregister. The most important thing is uya register uthi siba nekwiri, ikwiri yakho icho ukuthi uregister, because some people are just talking bengazanga bakwenza konke kona lokho. So just thank God ungazathi umnyaka ofika ozayo njoba is around the corner, kufika abantu bekhone uku vota, then iparty iwine, iparty eyabe iwinile in the right way, but not ZANU PF. Okay, thank you.
Salubonani, salubonani msakazane, salubonani, salubonani ku Voice of America. Sicela sithumele nje inyusi ama voice note inyusi sizothi ngizibamba nje, sithanda lesi stage yokuthanda lomsakazo lisakaza khona indaba zonke zenzakalayo manje lapho sikhona mana ubambeki kahle. So sicela sithumele nje libe lingifotela inyusi khona pa lamkezisa ukuthi ukume njani ngezindawo ngezindawo laphele sisakaza khona emsakazweni omuhle omnquthelo omkhulu kakhulu Voice of America Studio 7.
Evening Studio 7. Yekezwakala uMr. Kuduza la uthi izinto zisuka from usubhu kusiya phezulu. I think you are using a wrong approach versus ZANU, Mr. Kuduza. Akwenzi ngoba osobhu kuvele ngabeZANU. In this particular case, a referendum, it has started from United Nations. Jowa uChief Echilo undiweni ukuthi uqale ku United Nations like AU. AU le United Nations and so on, yabanika ke i directive how these things should be done. Usobhuku vele wazini ukuthi angatshela ukuthi referendum, but some of them don't even know ukuthi into okuthiwa i referendum kuyini. Plus some of them are subservient to ZANU PF nama puppets ezanu. So lapho ke bengicela ukuqondisa ukuthi vele with the system you want to use, when usithathe referendum uyifaka ezandleni zezanu, and izanu cannot allow that to happen. Akulanto ongayenza ngendlela wena okubeka ngayo ukuthi enduna west, those guys are given cars, banikwa ama packs, banikwa ama coupon if you will, banikwa everything, bafakelwa amagates emzini yabo. I think you are using the wrong approach. The referendum cannot be done in a rural setup like into zabo sobhu. Osobhu kuvele kanti kuyinto navela sikubali lokhe. Osobhu kuvele kabalwa le UN vele doesn't even know ukuthi kulabantu abanjalo. So I think there you need to be corrected. Into ze referendum vele they start from up there, because these are international issues, because they're talking of boundaries of countries. Izinto kumele ziqalisele phezulu. Osobhu kuvele ukuthi iboundary yeZimbabwe kumbe yakwaMthwakazi kumbe yanga, they don't even know about that, and they are ZANU-lized.
Studio 7 njani elibingelela lonke basakazi labalaleli. Ngithi ngendlela kungifaka kwambono la yabantu bathwele nzima emakhala, abadala bathwele nzima, batholiswa nzima babanjwa by force ukuthi balandele ZANU PF. Osebhu babatshela ukuthi indawo yonke le isigaba sonke sizodlonga ukwazi uhlala lapha ngeZANU PF. Abantu bavalelwa, abanqabela ukuthi belandele amaphathabo, amaphathabo afunayo ngenxa yokuthi kuthiwa indawo le yayinika iparty yeZANU PF, somethi lilandele lezo zinto zingahambi kahle. Abantu badala bathwele nzima shuwa bakithi mayokwinkulu engasiza abantu bathwele nzima lapha emakhaya lapha kakhulu. Indawo nje zazingamaplazi lezi kudeza kushiywa amakhiwa ezafakwa abantu bathwele nzima baphila nzima. Siwa batshele kokwenza iZANU PF, batshele ukuthi indawo leyi la iphiwa yitswa kuyanti lingayikhuluma lina. Labo sebhuku bakhona batshela nzala abantu bathwele nzima, nzala babarobha babaniki lutho, bathwele nzima abantu bakithi singabe kuyavuma kwinkulu azwele shuwa. Abantu bathwele nzima shuwa emakhaya lapha badala bathwele nzima impilo le pilo imbi abantu bathule nzima ngezivane PF esikhathele ngizwehlile ukuthi kufalungise izinto umsebenzi uhambe Europe abantu kuphela bethu into ezingayisizwe ukukhuluma izinto ezingancediyo abadala e-Europe abadala abantu bavula amehlo bebebone mani ukuthi lo mbuso mani ufile mani kwehlulekane ngitho kula mali kathi esethenga eZimbabwe imali ethengwa kwamanye amazwe nakuzame ukufanele i-gold coin yakho le isebenzeni isebenzeni ingaphi kathesi abantu badubeka balazimali silazimali siyahawula kwini so khonokho izona i-PF yehlulekile iphume embusweni mani
salibonani mthokazi womuhleli ngabele njani olibingelelayo ngo-TB Ncube laphana ya cela kini lonke ligweki i-MLP ukuthi lingegxiki lithola amakhadi ayo laphana khona umsebenzi wayo uzakini lona leli lithenjiweyo okuyilo lingasikhulula kule nkinga esikye zamani nje ukuthithi i-MRLP lisapotinga kuphelile iyekele nje kuyigxeka beyawakhuluma nomqondisi malaki nemsula esula ukuthi thina sithanyeke sihotele upresident labona imali yenza so ndizoxitshela abalandeli be-MRLP akade bengavoteli jabo lingayekelani ukuthi lithuke i-MRLP ngoba kusiye kodwa uma khe lithuke umqondisi kanje anyeke vele angeke sizeyivoteli sisisiye lo sisi lo
ngiyabingelela kumthwakazi wonke labasakazi yabonga umsebenzi omuhle qhubeka liwenza ngicela uPaula ngobaba lo uthuma lo wezanu lo ukuthi awezama uzinanzelele ukuthi ukhuluma njani angakhuluma ukudelela ngoba nginilanga umbuso wabo lo osibadaka uzobaphunyuka bazosola angakhuluma ukudelela yabo zinanzelele ukukhuluma kwakhe angabo ukukhuluma ukudelela abo ukhuluma ukudelela besitshela ukuthi kufanele ukuthi abantu betshaye lihlombe khonokho sokwenziwe ngukhulumende lezekhe yikuyini asebekwenzile bengafuni ukwenza ama reforms afunwa ngabantu bethi sitshayele ihlombe kwasebekwenzile kathi sokufanele sisibancenge yini ukuthi bayenze okufunwa ngabantu bezimbabwe kanti sebebusa ngenkani yini elizweni lezimbabwe kufanele ukuthi abake basitshele kahle kahle ukuthi kathi babusa ngenkani kumbe babusa ngentando yabantu ngiyabonga msakazi
salibonani Studio 7 salibonani nabalandeli igama nguJoseph Mkhokeli ngike ngezwa uThuma ekhuluma lapha ngendaba yokuthi kulabanye babo abaphuma endleleni so kusho ukuthi bazokwazi ukuthi umuntu oma phambili kwesitimela uthembeni so ngezinye indlela utsho ukuthi bona bayabulala ngoba isitimela ngamaphambi kwaso asikwazi ukuma siyakubulala so uthi bayabulala vele bona into esegcekeni le abayikhulumayo kodwa hhayi one day is one day kazi labantu leli lingaka sukusela ngegugula wundi lokho bengali funa ukuligeza kazi lo muntu liyakhuluma sijakalibambe laye lingatshoni siyabonga.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Siyabonga. Ukwezemelika, kule nhlanganiso yezikliwi zobulembu ama-hackers ezibikwa zingene ebulenjini zaphambanisa ukuhamba kuhle kwenkundla zogatsha lwendizamtshina. Iziphathamandla zelemelika zithi kulobufakazi bokuthi izikliwi lezi ngezakwele Russia eziphindisela ukwehlulwa kwebutho lakwele Russia ngele Ukraine. Kubikwa imitshina yamakhompyutha emagcekeni endizamtshina ike yamiswa okwesikhatshana. Lokhu kwenzakala kukubhomba kwelizwe le-Ukraine ngele-Russia kuqhubekela phambili. Kusukusela kuthange kwaqhubeka izolo. Ukuze sihlaziye impi yakwele-Ukraine sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele-Melika, umnumzana Tim Muringai.
Sibona ukuthi iRussia angithembi ukuthi yayicabanga ukuthi impi le yayiza kuma until this time or isikhathi eside. Babe khulume labo besithi babe zaphongu chaya iUkraine in 3 days. Batshela wonke umuntu lathi sakuzwa khonokho ukuthi hayi iRussia yayiza qamula iUkraine within 3 days. But esikubonileyo kathese ukuthi amaUkrainians lawo indawo yabo elabo khokho babo so bona abaso babe ngasoze bekuvume khonoko banikwa izikhali ngama Europeans lama Americans ukuthi labo bazincede and sabona la u president we Ukraine bezama ukumncenga labo abamelika ukuthi aphumele izindlu lona leli i Russia iphonge yenza intando yayo but yena wayala and kathesi sesibona i Ukraine sithatha indawo esasizithethwe yi Russia ekuqaleni kwempi so sibona ngathiwa i Ukraine is the upper hand okathes and abantu bangkhona sebe siba lesibindi ezesabisayo sibona ama Russians lawo the loser esithi yona he faith ukuthi baza nqoba yona le mpi sibona abantwana abaningi sebebalekile baya kwenye amanye amazwe abhodana le Russia sibona amanye amasocha bengabaniki ukudla e Russia so imoral ama Russian soldiers okathesi sibona ngathiwa i law and abafuna ukulwa impi abangayizwisisiyo ngoba abantu laba yisihlobo they are related they are cousins so kungani unzima ukuthi baye kulwa lama Ukrainians
abaningi sebebalekile kwele Russia kuyatshengisa na ukuthi kuzaba lobunzima nqa ele Russia lingazama ukuthi libuyele ezigabeni lezi ekade lizithethe lathathelo
mina ngibona impi le isiphela ngezikhali esithi ngama nuclear weapons ngoba sibona umongameli welizwe eRussia othiwa nguPutin ngathiwa gala mabreak ngafuna ukuthi into le iphele yena enganqobanga o ele advantage ukuthi wanqoba so khonapha kuyahlupa so ukuphela kwempi le hayi siza kubonga lathi uNkulunkulu asigcine sonke ngoba izikhali ezithwa ngama nuclear weapons zingasetshenziswa iWorld War 3 iyabe siqalile.
Lo ke ngumnumzana Tim Muringai isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni seOhio.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Isikhathi sesesile sidliweke ngumangoye silomhawu isikhathi kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Izakhamizi zeBhinga zithi ziyemukela ukusungulwa kwekolleji lePolytech lezinye inhlelo kodwa zisola indlela okwenziwa ngakho isiphangiphangi okwenza sicabangele ukuthi lokhu yikuthenga nje amavoti phambilini kokhetho oluzayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku www. voandebele.com. Masidibanele njalo kusasa sikhathi sinye.